sikhuluma ukuthi ubudle banobuka umongameli Robert Mugabe waseZimbabwe lalo obencintisa eqhudelane lo mnumzana Raila Odinga eKenya uHuru Kenyatta bebuyibungane babantu abebethathana njengabantu abangabadlingana okufana lokuthi ukunqoba kuka Kenyatta eKenya abantu bezanu ogoqela umgabe yena ngokwakhe bebekuthatha njengokuthi yikunqoba kwezanu sibazwile behoza njalo behleka ukudliwa kukaRaila Odinga bakuthatha njengokuthi kufana lokunqotshwa kukaMorgan Tsvangirai eZimbabwe nephathi yakhe ye-MDC ukuthi lokhu mhlawumbe baqondile ngakho noma hhayi kusazobonakala kodwa akumangalisi ukuthi kuthe lapho kugcotshwa uHuru Kenyatta umgabe wasukumela phezulu
kodwa siyabona ubana umnumzana Kibaki laye ophiwe ithuba lokukhuluma uthiwa uthena ayinkokheli esikhulile kumele iyekele ezombusazwe lokhu kungakusitshoni thina nxa sikhangela ukubana lo mongameli Mugabe layo bekhona
ngicabanga ukuthi uKibaki ekukhipheni kwakhe la magama ubezama ukuthi akhulise isithunzi sakhe phakathi kwesizwe saseKenya ukuthi ukwemukela kwakhe ukuthi sekungangena abanye abantu bezinga lentanga encane kutsho ukuthi ufisa ukubhekwa ngabantu baseKenya njengomuntu owemukela ingqubekela phambili njalo osefuna ukuthatha njengomuntu omela hlonitshelwe ukuthi unolwazi nemfundiso angayipha abancane abangaphasi kwakhe kodwa ekukhulumeni kwakhe lokhu ngicabanga ukuthi usuke walibala ukuthi phakathi kwezethekeli zakhe bezikhona bekukhona uRobert Mugabe osebuse waze waba mthiliba